Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali fuka njani zulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ngolwesihlanu mhlazi ku 17 mhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le CCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli bezanu PF endaweni ezithiyeneyo zelizwe, ngitsho lasemathebhelelendo okuvame ukuba nganeno kwezodlame lwezombusazwe.
Uvuvuke umzimba wonke utshaywe kabi kakhulu, sehambile sitshele ubukhokheli bethu obusela ukubani ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni.
Imicimbi yokunanza ilanga labasakhulayo ele Day of the African Child ikhangelelwe ukwenziwa kusasa endaweni ezijeneyo zelizwe.
Sithi thina ilizwe lalikhalelwa ngabadala bethu, lilizwe eselikhalisa thina.
Agambe ukungasavumeli ukuthumela imali nge-akhawunti yebhanga ukwenziwe inkampani ye-World Remit kungakutshengisana.
Ngokubona kwami inyathelo le-World Remit litshengisa ukuthi i-service leyo eyokuthumezela abantu izimali kuma-accounts ibingasebenzi kangaka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibandla le CCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli bezanu PF endaweni ezijeneyo zelizwe, ngitsho lasemathebheleland. Leli bandla lithi kulomsekeli walo othunjwe ngabasekeli bebandla elibusayo besebenza labacuphi elupane ngolwesithathu bamtshaya walimala kakubi. Isehlakalo lesi senzakala ukufuthelana kwezombusazwe sokufike kuzinga elibi elizweni jikelele kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngocatshangelwa ukuthi ngumsekeli wezanu PF umnumzana Pius Jamba eBeatrice duze leHarare, yena oze wabotshwa izolo. Ibandla le-CCC lithi njalo omunye umsekeli walo umnumzana Edison Chinembiri ubulewe laye ngabanakakelwa ukuthi ngabezanu PF ezengeza ngolwesibili. Kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu besithi abe-CCC yibo abenza lolu dlakela. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende njalo engumgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kula matengo athize abalamabizo esemzele sesiwazi abayibo ababonakale ngathi amaviki amalutshwane adlileyo bemisana lomsekeli wethu lo bemazisa ukuthi yena akufuzanga egqoke isembatho sethu eseyellow ese-triple C, bamkhiphisa ihembe yakhe. Namuhla izolo ntambama bamthethe bamfaka phakathina kwemota bahamba naye phakathina kwebhusi bafika bamtshaya bathiya bemlimazile bamdapha khonapho. Yeso kathesi-ke osokwenzakele ukuthi sisuke sabakwazi lapha khona amalungethu ahamba ayamthatha athe mthethe ahamba la endlini safaka njalo le report emapholiseni. Kodwa esesikubona ukuthi into asebefuna ukuyiqalisa laba bantu abezana u-P F eMathebeleland North sebefuna ukuthi singasahlali munye lamunye ezindlini zakhe. Sokufuza ukuthi omunye lomunye ehlale elabanye abamlindileyo. Sokufuza ukuthi sibuthane sibe ngamaqembu abantu abazazivikela ngoba ukhanya ngani sebesilanda munye ngamunye befuna ukusethusela besenzela ukuthi mhlawumbe singasazilungiseleli ukuthi sithathe leli lizwe ngomnyaka ozayo.
Liyabe liyathatha manyathelo bani ngoba izano iyakulandula ukuthi ngamalunga ayo amemethekisa udlakela bathi yini elichaya abantu lize lachisa izindlu zabantu eChitungwiza.
Angisoze ngakhuluma kakhulu ngokwesitungwiza lalokho okwenzakale esitungwizi, ngizakhuluma ngalokho okwenzakale lupani phakathina kwe-Matabeleland North. Lujaha onguye othunjwe wahamba wachaywa wadantshwa ngaphakathina kweganga, akala muntu ake wamchaya, akala muntu ake wahluphana naye, ngumuntu nje ozisekelela ibandla lakhe obonakale egqoke isembatho sebandla lakhe. Akala muntu okuthiwa khona uke walwa naye, ngiyakwazi ukuthi ngabe kuthiwa nguyoqala umsindo waluba sikhuluma ngokuthi yena ngabe usesitokisini, kodwa kathesi sikhuluma ngokuthi yena nguye oseyahamba ukuya reporter sesiyamelela-ke amapholisi ukuthi ayenze njani. So kayisikho okwethu eMatabeleland North asaziwa ngomsindo, asaziwa ngokulo, asaziwa ngodlaka. Kodwa lokhu osokuqalisile-ke esesiyakwenza ukuthi siyakuba le meeting yamaviki amalanga amabili amathathu alandelayo ukuthi sihlanganise abantu bethu iprovinsi yonke, sasinanzelele ukuthi yikho osokusenzakala ukwenzela ukuthi lathi sihlale silimukile ngoba sobe savumele ukuthi besilandelele behambe besichaya lapho esebenzi khona khona.
Ulimale okunganani umsekeli wenu welupane lo njalo uhambe wayamangala yini emapholiseni?
Uvuvuke umzimba wonke, uchaywe kabi kakhulu. Sehambile sithele ubukhokheli bethu obuselupane ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni ukwenzela ukuthi angafika emapholiseni besiya esibhedlela.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBinga North edale lePhalamende njalo engumgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland North, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBinga. Abatsha beZimbabwe sebeveze imibono yabo ehlukeneyo ngelanga likaJune 16 elinanzwa ngamanye amazwe njengelanga lokuqakathekisa abatsha. Lanxa leli langa belinanzwa ngolwesine, eZimbabwe kuza kuba le micimbi etshiyeneyo eyokunanza leli langa kusasa. U-Anastasia Ndlovu weStudio 7 ubhodabhode kobulawayo wasiqoqela udaba olulandelayo.
Inhlelo zokubuthana abantu benanza usuku lwe-Day of the African Child zihlelwe ukwenziwa ngempelansonto. Iningi labasakhulayo baseZimbabwe bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezehlukeneyo ezigoqela ukuswela imisebenzi, imali, ukuqansa kwembadalo yemfundo lokusilela kwakho konke okungenza babe lempilo engcono. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu unkosazana Nozipho Moyo uthi sekuyisikhathi sokuthi basukume babonise inkokheli ukuba abathokozi ngempilo abayiphilayo.
Kwakhathesi nxa sesiyilokhu sesibuyela sikhangelela ngaleli, umbuzo okhona ukuthi ontanga benzani.
Osakhulayo uMandla Chuma ohlala emzini weMagwegwe kobulawayo,
abasinanzelela kubana emuva le amalungelo abantwana kumbe abantu abamnyama abangaqakathekiswa. Sikhangelele lo khetho lolu oluzayo, sikhuthaza abantwana abaleminyaka engabe sifika 18 ukubana bayebhalisa ukubana bavote ukuze babe lokwenza ngendlela ilizwe labo elibuswa ngayo lokuba amalungelo abo ahlonitshwe.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla eliphikisayo ele-CCC, uKelvin Moyo uchasisa ngenhlelo zebandla lakhe zokunanza ilanga le-International Day of the African Child.
Uhlelo lolu esabe silalo ngeSarah Jenketa luhlelo olwabe lu-under i-theme ethi yona Youth Participation Key in Giving Full Effect and Meaning to the Liberation Dream. Sithi thina ilizwe elalikhalelwa ngabadala bethu lilizwe eselikhalisa thina okungasikho owahambela abadala bethu empini. Ilizwe lethu selisehlisile njengabontanga, sesigijimele entweni zama-drugs, sesigijimelele etshwaleni, sesigijimela ekuzithwaleni, teenage pregnancy, sesigijimela emacaleni. inxa ukuthi liberation dream leyana ayicwalisiseka.
Obona ngezokhetho kobulawayo ku commission eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Sithembile Khuphe laye ukhuthaza abatsha ukuba bangadlalisi ithuba lokubhalisela ukuvota. Abatsha beZimbabwe bathi baphila nzima ngoba labazali babo besenkingeni kulandela ukumamanzonzo kwesimo sezomnotho elizweni. Indikimba yalonyaka yokunanza lolusuku olwe International Day of the African Child ithi eliminating harmful practices affecting children's progress and policy and practices since 2013. Kuthi ngomgqibelo enketha hall abatsha bathi bayananza ilanga labo ngendikimba ethi youth participation key in giving full effect and meaning to the liberation dream. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Agambe ukungasavumeli ukuthumela imali evela emazweni isiya ku-account yebhanga yomuntu oseZimbabwe okwenziwe yenkampani yeWorld Remit kunga kutshengisani. Linkampani yazise ngomvulo ukuthi isimise lolu hlelo kodwa abantu bengaqhubeka bethumelana imali ezathathwa ingangenanga ku-account. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecobungula ezenotho umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami inyathelo le World Remit litshengisa ukuthi i-service leyo eyokuthumezela abantu izimali kuma-accounts ibingasebenzi kangaka. Kutsho ukuthi sebeyikhipha ngoba kukhanya njengani ibiyi-service abayibhadalelayo kodwa ingasebenzi kakhulu, bengabantu abalutshwane abasebenzisa i-service leyo eyokuthi izimali zingene direct ku-account.
Bona bebevele bebaningi yini abantu abasebenzisa indlela yona le eyokuthunyezelwa emabhanga kuma-accounts?
Kule ndaba ezimbili lapha, oqala ngathi abantu balutshwane kakhulu lapha eZimbabwe abalawo ama-nostro account. Okwesibili, abantu abalathemba ku-banking sector, abantu balapha eZimbabwe abalathemba ku-banking sector yokuthi bagcine izimali zabo kuma-nostro accounts. So even abantu abalama-nostro accounts abagcine izimali zabo okwesikhathi esiningi ku-nostro account iyangena ihle iphume futhi. So ngenxa yalokho ukuthi izimali ziyazingena ziphume futhi njalo akula abantu abaningi abalama nostro account ikakhulu esingathi abareceiver izimali lezi, nxa sikhangela ukuthi abantu abanjani abareceive imali eze-World Remit, uzananzelela ukuthi ibiyi-service engasebenzi kakhulu. So ngenxa yalokho bekusenza ukuthi abe-World Remit umbona ukuthi balahlekelwe izimali bebhadalele i-service engasebenziyo, abagcini izimali kwa-account. Njalo imali ingangena kwa-account nxa usuyi-withdrawer iyaphuma isinlutshwane futhi bayathatha ama-service charges. So into ezinjengalezo zenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi izimali zingene kuma-nostro accounts.
Manje nxa ukhangele ubona ungani inyathelo lona leli elithethwe iWorld Remit liza kwenza na ukuthi abanye abafuna ukuthi bazovusa amabhizimusi eZimbabwe bakuthathe njengesibonelo sokuthi akusebenzeki?
Hayi, ngokubona kwami akusitshengisi okuningi kakhulu ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi i-service lane ngichilo ngaphambilini ukuthi ibisetshenziswa ngabantu abalutshwane kakhulu, ukuthi nxa kuyukuthi siqathanisa labantu abayenza ama cash pickup, i cash pickup iyasetshenziswa ngabantu abaningi. So bona njengane bayayivala nje i service ngoba iyabe ingasebenzi kakhulu. Njalo ngakhangela iWorld Remit izimali ezibuya izinlutshwane kakhulu ezokuthi abanengi abasenzi iWorld Remit ngama individuals, ama companies ngibona njengani malutshwane angasensi world remit ukuthi bazuzi izimali zabo. So ngenxa yalokho ngibona njengani awusithengisi lutho sibili ukuthi i-business environment yethu injani lapha eZimbabwe. Kodwa esingakutsho ukuthi abantu balapha eZimbabwe abasela themba ku-banking system ikakhulu nxa sikhangela ukuthi sekwenza ukuthi imali yalapha eZimbabwe izimdola iwe kakhulu ngoba usela themba lokuthi abantu abasimanejele izimdola bayakwanisa ukuthi benze into ethembekileyo.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usikhwicha mfundo Cloud Mararike kasekho. UMararike ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minombili lambili 82. Ubefundisa ekolijini leUniversity of Zimbabwe esazakala ngenhlelo zikamabonakude EZTV lapho ayehlaziya indaba zobuntu bama-Afrika. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa adinga uncedo olungaphathisa ukuveza izihlobo zomuntu otholakale efile emgwaqweni weKwekwe usiya eHarare. Amapholisa athi isidumbu ngesomuntu oleminyaka ephakathi kwengamachumi amabili kusiya kumachumi amabili lanhlanu njalo wayegqoke isikipa esilemizila ebomvu elamanxeba ekhanda. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubona salubona kuStudio 7 igama ngusimayodwa Manyenyeza. Hayi siyalizwa basakazi njengoba likhuluma konke likuthoyo sikulalele. Into yasekhaya bafowethu iyinkinga ngoba laba bantu bezanupf bayala ukuthi yibo abesithi bona bathi yibo. So uqiniso kahle kahle lilo elipheleleyo kunzima ukuthi ulithole ngoba amaphoyisa wona ngokwawo asapotana lezanupf. So le nto izosihlupha vele kakhulu futhi ukuthi ipolisi ngangabantu abama lomphakathi ngani iqiniso siyalithola manje amaphoyisa hamba lezanupilo. So iqiniso ngeke safa salithola entweni le abayikhulumayo. Ngiyabonga kuStudio 7 qhubekani phambili ngomsebenzi madodana. Lokho lesikhathi sakonke okwenzakalayo kube njalo phambili empilweni. Kwenxeso sizothuna sithole ingxazelo ukuthi sixazulule inkinga zakithi. Yazi izwi lakithi ngali yathola abantu abakwazi ukuliphatha ngendlela efaneleyo. Ngakasikho la eMzansi ngasihlalele kithi. Ngiyabonga basakazi.
Ithandekayo into emayi eyisimayi ukuthi hayi into kamablessing ibuhlungu hayi buhlungu ukuthi kanti manje nxa kuyikuthi iZANU-PF ayisiyo emzini wabo ukuthi akhalelwe khona besekubalelelwani besabeliselwana abantu kuyini kanti vele khonokho shuwa shuwa asesaba siyathuthumela shuwa haya amhlaba somubi shuze ubone ukuthi vele yikho lezigebengu lazo sesenza umathanda ngoba vele bayabondla khona ngale vele phezulu layo uhulumende wenza into ezizokubulala ezimbi kangako akesabisikesabeka basakazi bami. Ah, sesaba. Ihlezi nje le makhaya uzosesaba inganithi uwonele omunye umuntu ukuthi inganithi ulecala komunye umuntu omoneleyo. Ah, kunzima, kunzima basakazi bami lo.
Linjani kuStudio 7 siyalibingelela. Hayi, thina siyaphila. Hayi, ukuxokozela lokho kukhona vele uyabona ma iZANU-PF ingaphumanga embusweni vele ukuxokozela akusoze kwafakwa phela eZimbabwe khosi ngoba vele ibandla leZANU-PF ngelodlame kusukusela vele kuma 1980s udlame baluqala ngesikhathi seGugura Hunde ngaleso sikhathi abantu beMashonaland babengakubona ukuthi kokona iZANU ilokubulala ilodlame ilokubulala kade sikhona bekubona kahle kade singoba izalo kade sayisakhethi ukuthi either ngabantu beMashonaland kumbe ngabe eMathebeleland isivuna konke as long ma ungayisupport kuvele so ngitsho njalo ngithi uma iZANU-PF ingaphumanga vele udlame alusozela falwa phela ngoba bayabona ukuthi abantu abasabasekeli ende kasaba abathandi so sebesebenzisa odlame ngokwethu se ngokunjalo mina ngithi hayi imuli yeZimbabwe maka ivote ikhiphe izanu PF ngoba bangesaba ukuthi baze bazavulawa obviously vele ukudubeka ngeke kuphele eZimbabwe so ukudubeka ukuze kuphele ukuthi sivote ngobuningi sonke sikhiphe izanu PF iphume embusweni then kungene upresident ozabakwazi ukulinganisa ama-human rights abekwazi tomele omunye olelungelo njalo abekwazi lathi thina abantu bemathebelelente kasisalelanga emuva ngiyabonga
sanibonani sanibonani kustudio 7 labalaleli mina umbono wami enginawo ngokuxokozela okwenzeka eZimbabwe ngibona sengathi iZANU PF ilesandla ekufeni kuka Ali uMobblessing. Ngicabanga ukuthi iZANU PF futhi angicabangi iZANU PF ilesandla. Njalo iZANU PF ikubona mhlophe ukuthi 2023 emavotini izodliwa akulalutho ezoluthola. Yikho okwenza ukuthi ihliqale ukuthumba abantu ibulala abantu. Ilesandla iZANU PF ngoba angithi bona babakwazi before ukuthi uthethwe iboyfriend yakhe leyo why bengazange bahle bamdinga very fast ngaleso sikhathi kodwa bahlalela lokho ebethi i-boyfriend yami kodwa besebenzise omunye umuntu ukuthi abulale lo u-Ali. So iZANU PF inesandla ezintweni zonke lezi, yikho libona isenze nje ibulala abantu, icatshise abantu, iyazi ukuthi ngo-2023 akulanto ezoyithola, ivele izodliwa. So ngo-2023 umbono wami engiwubonayo kuzofa abantu abaningi kakhulu, isidliwe iZANU PF kuzofa abantu abaningi kakhulu. 2023 nje isibonelo sokuthi 2023 kuzofa abantu abaningi kakhulu iZANU PF ngoba izodliwa, akulalutho ezoluthola, izodliwa. Okhulumayo Nkomo, ngibuya eLupane esigabeni saseKana loba eJabiwa ngokusebenza ngisebenzele eGoli kwele South Africa. Yabona
salibonani, salibonani Studio 7. Ngiyalibingelela lonke alandeli baka Studio 7. Mina ngilohlupho kwa-Studio 7 ngendaba yesikolo sakwaSikhobokhobo. Kulomunye wakwethula indaba yesikolo seSikhobokhobo enkayi primary kodwa kazange limuzwisise. Tungameli labo Gandhi ake likuzwisise lokho kuyini. Kuyaqhubeka kuyaphambili, ke lisidingele umphathi wenkayi bana isikolo. Abadala ba-divided ngo-headmaster wakwaSikhobokhobo uzenzela uMathanda. Akunamuntu ongaba le 20 years esesikolo esiyi-1 ehluleka ukusilungisa, khona zasilungisa mhlakabani. Useyisakhamizi nje, abantwana usefundisa abantwana babangani bakhe, ibasebenzela amafeva. Siyacela Studio 7 ke lisilalele lathi lisidlulisele, sithembelina ke lisidlulisele imilayelo leyo. Kasithi sitsho ukuthi kumbe u-headmaster exotshwe kodwa sicela etshintshe isikolo ngoba usesibulele isikolo. Kuyatshaya abantwana besikolo, kathe sikuleyinye indaba eripotwe kuma-CPC kodwa bazahlala phezu kwayo ngoba bengabantu bemesaba. Osobhuku silaba sebehlala esikolo abanathamatiye abakhangele isikolo sidilika kodwa kabala ndlela ulanyawo abaluthatha ngenxa yokubana banatha khona ngalamali. Cela lisedlulisele le indaba. Ngikhuluma kade singiseHarare bengisekhaya amalanga amabili lawa adlulileyo. Ngiyacela sihlobo sidluliseleni Studio 7, sithembelina yini elijayele ukusidlulisela imibiko ehluphayo. Isikolo sadilika ngomuntu oyi-1 ngaphaphume enkaya emahofisini bezibonela isikolo sakwaSikhobokhobo ukuthi sinjani. Impendulo bazayizuza bona. Yabona
salibonani, salibonani ku-Studio 7, salibonani bonke nonke abasakazi be-Studio 7 abalaleli bonke. Hayi kubuhlungu kulo dadewethu ofileyo nje, wathi uBlessing lo kubuhlungu mpela. So sicela ke umthetho ke kube nesandla esiqinileyo kulezi ndaba ezinje, lezi ndaba ezinje. Sikhala sonke nje isihlobo sikaBlessing lo, and kubuhlungu ukufo kunjalo, so ufo kunywa kushamaphathi kanje. So hayi ngaloko kuthi madoda abayenza lokhu asiyekeni mkhuba lo, siyekeni mkhuba lo. So ngiyabonga ke kulokho.
Salibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela. Mina ngilapha endaweni yaseBotswana. Simangaliswa izinto ezenzakala ekhaya. Shuwa amalandeli besisisi sebebotshiwe phezu kokuthi bebezama ukuvikela umsindo. Abalandeli beZANU PF bebeya bexotsha abantu esililweni behleka abantu, but iZANU PF ngenxa yokuthi iyasebenzisa amapholisa noma nje ogawule beyala bafika bona babopha besisisi bachiya bezanu PF abayenza umsini. Akulandaba sokukhangela come 2023 sifuna ukukhipha kwezanu lokhu. Kuyaphela yona ingunga ezwisikhala kakhulu sizadabuka abantu ababangisidumba, abantu abahleka emfeni, abantu abazovusa umsindo emfeni. Kuzibona abantu bezanu PF abasakwananga. Sebefuna ukubamba umbuso ngodlame behlukumeza abantu but ha uNkulunkulu kasosithuthi. Gidanini ligiye abantu bezanu PF otherwise sokungumbuso wokugcina wona lo. Ngiyabona.
Sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo. Ah, kodwa izwisusizi le nto enziwa ngumnankakho elizwe. Kambe umnankakho ebulala umuntu ajike futhi ayehlasela labo bantu abakhalayo, abantu abafelweyo. Ajike futhi ayebahlasela futhi phezu kobubi lobu abenzileyo. Ah, kodwa umnankakho laba angicabanga ukuthi khona le nto baza yenza behlale bephumelela. Kodwa abanye abantu amagazi abo azovuka ezilweni. Bazozilwela abantu banabo. Umnankakho sebebulela abantu kakhulu, kabasayisabi. Yikubona nje sebesiyahlasela lapho kungamelanga bayehlasela khona ezimfeni. Angeke uthi ubulela umuntu ujike futhi uyemhlasela futhi kungombuleleyo lowo muntu. Hayi, kodwa into yabomnankakho yazi laba abantu abasayisabi ngempela. Bebulela umuntu bajike futhi bayilwisa labo bantu abakhalayo njengale nto abayenzayo le. Hayi, kodwa lizani uPF le. Hayi,
injani kwiStudio 7? Hayi, mina ngiyaphila. Likhuluma lo Gordon Moyo ngokuhlala la eSouth Africa. Ngiwe ngithanda ukuthi lami mfake umbono ebantwini bakithi abathi njengalokhu okwenzakala ekhaya, njengoba abantu bethunjwa betholakale sebebulewe, laba abade bayesaba ukuthi singavota siyaphambi. Mina into ebengiyithanda ukuthi asivoteni, sidinge iparty ezasiphatha kahle, ezosicabangela lathi ukuthi singabantu, ezosihlonipha ukuze lathi sithole inkululeko, ngoba sazi sithi siyesaba ukuthi sivote. Kodwa okusala izanoPF izayala lokhu isesihlalweni, lokhu isihlukumeza siyaphambi. So asiqongeni izibindi bantu bakithi, sivoteni sikhiphe le iparty esihlukuluza kabuhlungu kanje.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe leMelika lizananza ikhefu lokukhululwa ebugqilini islavery ngomvulo. Leli langa elithiwa June 10th liqakathekile kwabensundu ngoba ngomnyaka ka-1865 mhla ziku-19 ngonhlangula kwethulwa umbiko othi izigqili ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 abantu abensundu sebekhululwe eTexas, okwahle kwaba lilanga lokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elizweni lonke jikelele leMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uma ngibheka namhlanje ukuthi abantu abamnyama bahleli njani, baphethwe njani, balamalungelo anjani, ngibona ngani ilanga leli yebo liqakathekile, kodwa kuningi okusadingakala ukuthi kwenzakale. Siyabona ukuthi ubandlululo luyaqhubeka luyaphambili, njalo siyabona isikhathi esiningi abantu abamnyama bebulawa ngamapholisa. Yona into kuthiwa i-discrimination ikhona, ungakhangela even lasemsebenzini kumbe indawo eziningi kumbe i-housing kumbe i-banking kumbe kwinlani, kuba lobandlululo olukhona. Uma sibheka amakhampani amaningi asekhangela lokho okuthiwa yi-diversity, equity and inclusion, bayabheka kakhulu, bayazama ukuthi abantu abanyama bebe ngabantu abazizwa besamukelwa lapho abasebenza khona, lalapho nje abadlalela khona. So hayi, ilanga lona liqakathekile, kodwa kuningi okusafuna ukwenzakala.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani? Balokhu bebandlululwa yini?
Ngombono wami angiboni bebaningi abakhethayo ukuthi behlale belokhu bedubeka. Okwenzakalayo ngabantu abamnyama abaningi ukuthi bayabe bengela foundation yokuthi beqale impilo. Nxa ukhokho wadubeka, ukhulu wadubeka, ubaba wadubeka, kusuka kube nzima ukuthi wena ku-generation okiyo uzame ukuthi uphucuke. So esikhathini esiningi yebo bakhona abanye abakhethayo ukuthi bekele ukuya ezikolo ngoba izikolo lapha zi-free, kodwa ungakhangela imbangela yokuthi indaba bengahambe ezikolo uzabona ukuthi kukhona okunye okukhona okwenza laba abantu bengahambe ezikolo begcine belokhu bedubeka bephila ngokucela imali ku-government, belokhu befidwa i-government bephiza endle i-government. Kodwa hayi, khona wona amathuba akhona nxa umuntu ezimisela ukuthi abambe lapha lalapha, amathuba akhona kakhulu. Siyabona kuma-sports, ama-sports amaningi kulabantu abamnyama abenza ama-million lama-million.
Siyabonga mnumzana Busani Ntini. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama ngu-Chris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni.